Inyathelo leli lihambelana lesikuzwayo emazweni aphetsheya ase-Europe le-America ukuthi azame ukuthi asebenza kanzima kakhulu esikhathini lesi ukuthi bazame ukuthola ubudlelwano leZimbabwe ukuthi mhlawumbe labo bangaphatheka kwezomnotho welizwe. Ngiyakwazi ukuthi i-Europe manje ibhizi ukuthi kathi basebenza nzima ukuthi kathi bangathola kanjani ukuthi babuyisele ubudlelwano babo leZimbabwe. Lobo abacabanga ukuthi sobuthethwe yi-China bakhathazeke kakhulu ngokuphatheka kwe-China kwezomnotho weleZimbabwe. Ngibona lokhu kokubangela ukuthi le-IMF iqalise ukuthi izama ukuthi ibe le-representative kweleZimbabwe.
Kodwa-ke ubona nzane kuzasebenzani khonokho baba Sibanda?
Asiza iZimbabwe kolokuthi nxa kulokulwisana phakathi kwe-East le-West, phakathi kwe-China le-America, ikuhlangothi lunye labo lamazwe ase-Europe, kungenza ukuthi amanye ama-contract kumbe singakuthi ngamadili azenziwa ilizwe leZimbabwe lalezi nhlangothi abe ngcono kakhulu kulalawa abe ngenziwa kungela nhlangothi ezimpilo ezilwisanayo. Kodwa-ke lokhu kungasiza kweleZimbabwe nxa ukuntshontsha lento esifana lazenezo eze-corruption zingawela phansi lazo.
Yes, phinda njalo nxa sikhangela kumnotho weZimbabwe sizokuthiwa-ke i-World Bank ithi umnotho welizwe usiyathuthuka-ke nge-2% kuphela, kulalokho ababekhangelele ukuthi i-3%. Ngabe kubone njani khonokho?
Bona ngani mina ukuthuthuka komnotho kungaba phezulwanyana kwe-2%, kungabe kulokhu kubo-3%. Kodwa i-IMF labo World Bank bazama ukuthi bethusele iZimbabwe ukuthi cabanga ukuthi ubudlelwane labo le-China kabo soze busebenze njalo soze busize kangako. Benzela ukuthi-ke iZimbabwe ilwisane lokuthi iqamule ubudlelwane layo le-China njalo iqalise obunye ubudlelwane layo lamazwe asingathi aku-West. Ngoba phela lokhu kuyikho akufunayo amazwe aku-West.